Ababili bala malunga etale le parlamente unkosazana Thabita Khumalo lo unkosikazi Lillian Tingias yibo abakhweze udaba lokumiswa kwabo umsebenzi bephikisa inyathelo elithethwe ngabe MDCT ekhokhelwa nguMakhuphe. Igqwetha lababili laba umnumzana Charles Kwaramba ulandisa phezu kokwenzakale emthethwandaba.
The matter was heard last week. What has since happened is that the court has handed down judgment.
Lolu daba luzwe kuviki epheleleyo. Okwenzakalayo yikuba umthethandaba sowethule isinqumo phezu kwalo. Umthethandaba uphe isinqumo sokumisa iqembu labo-Douglas Mondlura kanye loKhuphe ukubeka amalunga abo endaweni yalawo abawasuswe ezikhundleni ababalisa uKhumalo loTimbios. Yikho okwenzakeleyo.
That is what has happened today.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa kumkhokeli we-MDC Alliance uDr. Nkululeko Sibanda uthi besivele singekho isizathu sokuthi omaKhuphe bavunyelwe ukuthatha lelo nyathelo.
Laba abazama ukuhlukumeza uPresident Nelson Chamisa benza lokho ngoba befuna ukuthi bamhlukumeze nje kuphela, bezama ukuthi bethusele abalandeli bakho ukwenzela ukuthi bangalilokhu bemsekela njalo behambisana laye.
Kodwa isikhulumeli kucele le-MDCT umnumzana Douglas Mondlura utshele intatheli izindaba kunsukwana isanda kwedlula ukuba balawo amandla okwenza lokho njengoba kuyibo inkokheli uqobo ebandleni le-MDC elalikhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Richard Changirai.
Out of the 111, we have jurisdiction over 103 members.
Phakathi kwabayi 111, lamandla phezu kwabayi 103 kumalunga edale ephalamende. Asilawo amandla phezu kwalabo amalunga awe-PDP othendayibit omajimure labanye babo. Asilawo njalo amandla kumalunga edale lephalamende awebandla le-MDC elikhokhelwa nguWelshman Ncube.
But the members of parliament belonging to MDC Welshman Ncube.
Ingcwethi kwezombusazwe lenhlalakahle kaZulu umnumzana Mlindelwa Mancishana uthi ukudonselana lokhu sokuphambanisa ukusebenza kwamalunga asedale.
Nanku phela bafuna ukudla, bafuna ukuphilisa izimuli. Lokhu sokuhle kudingisa sobala ukuthi hayi abantu basebekhangela imisebenzi yabo kuqala kulalokho abathi bona bayafuna ukukwenza ukulwela abantu babo. So kathesi kuzabangela ukuthi olakho alakho empilweni awuyakwanisa ukuthathela inyathelo. Lo onguyokhangelela ukuphila ezuza imali ngokuba ngu-MP sizabona futhi ethatha icele lokubuyela ephalamenti esephikisana nalokhu obekufunwa libandla lakhe.
Esinye isiphathamandla se-MDCT umnumzana Nixon Nyikazino uthi lokho osekusenzakala ayisikho okukhangelelwe nguZulu.
So thina njenge-MDCT iyafunga mhlaka 21 April 2018 eSteenbok koBulawayo sithi lokho vele akulunganga. Ukulumente vele ma efuna i-multi-party democracy kufanele ukuthi eyekele amanye amabandla ukuthi beyenze izinto zabo.
Isinqumo somthethwandaba we-High Court sethulwe ngumahluli uJustice Joseph Mafusire. Amacele omabili aphakathi kwempi yokudonselana emadale emithethwandaba kubangwa ubukhokheli. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba omaKhuphe bebhalele ephalamende besithi amalunga amane awe-MDC Alliance athi unkosazana Thabita Khumalo, umnumzana Charlton Wende, umnumzana Prosper Mutseyami kanye lonkosikazi Lillian Tingias amiswe ukuba ngamalunga ekhona kuleli dale okungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi isigama.